tisendaba ku VOA Ndebele.
Le bukanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 11 kuzibandlela 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
izihlahla sezihlumile ngoba kweziyindawo inkomo sezingasila ngokudla amahlambu abomnte womhlampunzi omangwe lezinye izihlahla, kodwa isimo sona sibangcancana.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi isiphiwe imali eyizigidi ezinhlanu ngohulumende weleBhilithane eyokudingela uzulu weZimbabwe olambayo ukudla lonyaka.
Nxa esithi yena ubaba uMnangagwa usedinga ubudlelwane namazwe ababewathekisa yesithi bona ible abayaziyo yitoyilethi bayadingani owabo umuzi uyatsha.
Soludale inkulumo uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa emazweni amahlanu ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka utshabalala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ebona ngokuphathisa abalambayo emhlabeni jikelele e-World Food Program ithi siphiwe imali eyizigidi ezinhlanu ngohulumende weleBhilithane eyokudingela uzulu weZimbabwe olambayo ukudla lonyaka. Embikweni wethu le izolo, inhlanganiso le yazise ukuba ukudla lokhu kuzaphiwa abantu ababhekane lendlala ezigabeni ezigoqela eMotoko, eNyanga, eBaitbridge, eNkayi, eUmzingwane kanye lakwelinye ilokishi eHarare. I-WFP ithi abantu ababhekane lendlala ikakhulu emaphandleni lonyaka bedlula izigidi ezimbili, i-2.4 million. Lanxa izulu libikwa lichitheka endaweni eziningi zelizwe, ingcwethi kwezokulima zithi indlala ezayo inkulu ngoba laphuza. UChris Kande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zinti Mkandla oyisiphathamandla njalo se-MDC, yena othi kwezinye izigaba inkomo bese zicuba.
Inkomo bese zicuba endaweni eziningi. Owakhathesi hhayi kungcono sibili kweminye imiganga, khona kuya ngokuthiyana ngoba bezukuna kwalolokhu linagqagqagqa. Kodwa-ke izihlahla sezihlumile ngoba kweziyindawo inkomo sezingasila ngokudla amahlambu abomnte womhlampunzi omangwe lezinye izihlahla, kodwa isimo sona sibangconywana. Kodwa utshani sibili bona ngoba baphukamile okuya ngayo ngoba izulu alikani lokuyana okukuna.
Khona emasimini kumi njani?
Emasimini labo nje kuyafana, abanye bavele nje baqunga izibindi balima, kumele kuthi izulu liyasiqinhlanyeli phansi. Abanye njalo ngabamelele ukuthi lime lingxelithiwa kuswelakala umdaka. Abanye bale nhlanhla-ke umdaka wokulima ubukhona okwalomnyaka singazake sithi ukuthi lapha kuni lapho sokusiya ngendawo ngendawo lokuthi ibe ithole izulu elinganani kuyo ndawo. Lona izulu sibi endaweni ezine ngalikani lokhuyana okusuthisayo.
Bakhona abanye abathi belokhu behlanyela ngalesi sikhathi, usuke wababona yini?
Kakhulu njalo lami ngiyabakhuthaza ukuthi kabahlanyele. Kodwa bazama ukuhlanyela inhlanyelo evuthwa masinyane ngoba na lesi sikhathi izulu lonyaka likhanya hayi liyadondadonda. Inhlanyelo evuthwa masinyane ingaba ngeyomumbumba, amabele kumbe ini, amazambane, indlovu, indumba. Bahlanyele nje abantu bangaze bayekela ngoba umlimi uvele kakhalalelwa. Bazame lokhu ongabasiza ukwanonisa ingulube kakwaziwa. Abantu bazathi hhayi silima sihlanyele isikhathi esedu kanti umumo-ke utshintshile. Abantu bangalahle ithemba nxa belakho lokho ulimisa nenhlanyelo abangayifaka phansi ikakhulu evuthwa masinyane, kabahlanyele sibili.
Yona inhlanyelo iyatholakala yini ezitolo lapho njalo iyathengeka?
Hayi, inhlanyelo iyatholakala lapho lalapho kodwa ukuthengeka kwayo ngenye inkulumo. Njengazo zonke izinto zakuleli lizwe kayiduli yomuntu phansi. Kuba nzima kakhulu ukuthi abantu bazuze imali yokuyathenga leyo nhlanyelo. ngoba ngeke ngabona engazi mina mthambi sikhubukile i 10 kg ibisukela ku 45 siya ku 55 pound kodwa ngibona ati ngendlela njoba ezinzo zikhubukile hayi ngabe sikhubukile inhlanye uba khona ungayithola sibile ezitolo kodwa imali okuyithenga yiyo esuka ekushayelele phansi
nxa manje ukhangele iningi liyenelisa yini njengoba abanye bebesithi ukutsha kwezilimo kubangela ukuthi bahlanyele baphinde bahlanyele njalo akusoze kube lamasimu angelalutho
hayi amasimu ayalaluka ingalinywanga nezizathu ezijeneyo abanye njengoba sikhuluma kungenje umuntu angaba lenhlanyelo asele kokulimisa isikabi kumbe obabhemi baqakile abenelisi ukudonsa ikhuba kuthi isikhathi sihamba lo mdaka uyaphela abanye njalo umuntu uyaswela khona okokuthi uyakhanyelani ngoba imali yokuthenga inhlanyelo kayikho hhayi amasimu azalaluka amaningi sibilonyaka langelanga leli elithisa abantu bacine belahlekelwa lithemba ye amasimu amanye azalaluka engalinywanga sini
Umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda njalo uyisiphathamandla seMDC. Abebandla leMDC labezano PF behlukene ngembono phezulu kwenhambo zikaMongameli Emmerson Mnangagwa emazweni amahlanu aphetheya kuqala ngeviki ezayo. UMnangagwa uza kwethekelela kwele Russia, kwele Belarus, kwele Azerbaijan la kwele Kazakhstan ngeviki ezayo. Andubana aye kwele Switzerland ekupheleni kwenyanga ukuyaphatheka emhlanganweni we-World Economic Forum. Lanxa isiphathamandla zeZANU-PF zisithi uMongameli Mnangagwa ujonge ukuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe la, abe-MDC bathi udlalisa nje imali kahulumende evele ingekho. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe le siphathamandla seMDC uNkosazana Thabita Khumalo kanye lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma yena osungula lingxoxo.
Sikunazelele njengebandla leZANU-PF sesikhokhelwa ngubaba uMnangagwa ukubana akusizi lutho ukubana uhlala ungolwayo uzivalela phandle abakuthi ngesingizi isolation. Kuyadingakala ukubana kube lokukhulumisana lokudlelana phose lamazwe wonke ukwenzela ubana kuncediswane njengoba nje sizwa ubana siphila kuloko kuthiwa yi-global village okufuna-ke ukuxhasana bonke abantu bebambeni. Ngakho-ke ungakhangela kulo uhulumende wobaba uMnangagwa siqalise ukuvula khonokwana ubana siqale-ke uku-reacha out ebantwini abathiyeshiyeneyo kuhlanganisa layo ibhilitheni le besivele sisilwa layo kangaka okanamhlanje uyakhangela ubona hhayi sokungani sokuncibilika sesizwanana sokukhulunyiswana bonke labo-amelika noma belekube sifake kuma-sanction kodwa kukhulumisana sokukhona khonokhwana yimzamo eqakathekileyo ebalulekileyo kakhulu ezayenza ubana kona ngemva kwakho konke ugcina kusiba nempumela yokubana umkonomo elize ungaqala ukuvuka nxa sesidlelana labantu sokukwaniseka ukutholakala into ezingabo ama-lines of credit lama-investment angabe engazangena ngithona lawo aphandle labo nalaba abantu abaphakathi khonapha nalabo abanjengani elikudiaspora khona ngale selibuya sesibambisana ukuthuthukisa iZimbabwe.
Ye, kodwa kuyalisuthisa yini khonoku Makhumalo?
Nxa esithi yena ubaba uMnangagwa usedinga ubudlelwane lamazwe ababewathethisa besithi bona iBlair abayaziyo yitoyilethi, iBush abayaziyo yitoyilethi, bayadingani owabo umuzi uyatsha babhizi bagijima kwamanye amazwe okungatshi khona ozasabe echitha umlilo lombani. Sikhuluma kunjenje uMnangagwa kasagadi eZimbabwe abanye bathi yishawasarira ngendaba yokuthi kuyesabeka ukuthi kathi semoyeni iwe uhaya iswisi iframachina yeSwitzerland imali nale ayidlalisayo kungani singayii kubodokotela sibathengile ama-gloves sibathengile izinto abazisebenzisayo ukuthi balondoloze umphefumulo.
uNkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla leMDC ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma Bebelo Gibbs Dube we Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende semise ukuthengwa kwenyama yenkomo kanye lazo inkomo ngokwazo kwele South Africa ngenxa yomkhuhlane we-foot and mouth oqhamuke kulelo lizwe. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulomunye okhulu oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lasikhombisa otholakale efile emzini wakhe egogwe ngemva kokuganyulwa ngehloka ekhanda. Zoku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Qala ngibingelela wena msakazi omuhle. Ijabula kakhulu ma umongameli sebebuyelile emsebenzini. Sizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi abantu batshontshele i-former president yethu imali engaka shiwa abalesolo. Mina engikhulumayo nginguNothando Chuma esigabeni seKezi Kombombo.
Ngiyakutshonisa basakazi. Igama lenkosi. Hey bakithi sathi emhlabeni. Sahlupheke emhlabeni. Ama teacher awamelanga hlukuluzane labazali. Ama teacher akabahlukuluze yena lo owabaqhatshana. Onguye omkhulu wabo president wabo yena lo abasebenza kuye. Abachisane la yokuzwayo abanike imali. Thina sinje abazali. Kathesi abantwana zivuliwe isikolo. Abala mabhuku ngokudulo kwenza amabhuku adule okunye okumalisa iinform iyadule umntwana fanta habe njengomntwana yesiye esikolo ele uniform elamabhuku akhe khathesi kunje vele asikwanisanga kulokho ebengela abantwana ngendaba zokuswela siyayithatha ngaphi imali amatitsha akawatshisane layo lo mnankagwa abanike imali yabo njengoba nguye wabaqhathayo kabanike imali zabo babathise yena abazali babaxolile siyahawula siyafisa ukuthi abantwana baye esikolo kodwa bayehlile ukuthi siyabahambisa ngani ukuthathe ngathi okuyizinto kwangikhona kuyadula okunye okubuhlungu okunye okumangalisayo okokuthi uyehlile kanje ukuthi uthengele umntwana isicathulo uze ugcine usiyamdingela isandakhi le-$5 ukuthi umntwana ahambe aye esikolo la yazuza ukuthi ayingena e-toilet. So into lezi zinzima. Amatitsha kabakhulume lo mnankagwa abanike imali zabo. Bayekele ukuhlukuluzana nabazali. Abazali siyayithatha ngaphi imali. Ngiyabonga basakazi.
Studio 7 ifisela abantu baka ward 3 wange west eka chechete ama villages wonke eka chechete village evulindlela village ivukuzenzele village impumelelo village imvuthu village endlovu village wonke bafisela inhlala impilo ayenhle inhlala kahle ezimtuthuko esiqhubekayo sihamba siyaphambili sihamba njengabantu sibambene sisebenza ndawonye singumuntu wakwaMfuko kaChechete senza yonke into esiyenzayo sinokuthula. Ngiyabonga.
Labo gebe kungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siza kudlalela onake khonapha emsakazweni. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu abayisithupha abafileyo kwele Yemen izolo ngemva kokujikelwa ibhomba kwenye inkamba yamasocha. Umongameli wele Venezuela umnumzana Nicolas Maduro izolo ufungiswe ukuqala umsebenzi wokwehlandla lesibili ngemva kokunqoba kukhetho oluphikiswa ngabanengi abathi wadlelezela. Kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika namuhla siphinda umphehlo ngenxoxo yethu esiyenzelo sakhulayo uBeatrice Khumalo yena ohlala eNew Jersey njalo ofike kulele ngo-2015. Siqale ngokumbuza ukuthi uyibona njani impilo yeMelika.
Impilo yangapha ku-different kakhulu from ekhaya, from iway okuphilwa ngakhona lana to ukudla kwabo, i-culture yabo and everything is different.
Ku-different ngendlela oyithandayo kumbe ongahambelani layo?
I would say maybe 80% anguhambelani lakho and then 20% ku-right. Ngisho kanjalo because amasiko awo, ama-culture awo awalandelayo akusinto esiyijwayeleyo thina ngendlela esakhuliswa ngayo. Ubheka umuntu ubusu not ukuthi umjaje but the way oyabe phila ngakhona, indlela yakhona iyabe ingekho ayihlakaniphanga, indlela zakhona azilunganga.
Uyakuthola yini ukudla obukuthola ekhaya?
Kukhona but akukho kuningi. Ngabe ngihalela isithwala lombhida lenyama but kukhona lapho kuthengiswa khona. Most of the time mina ngithenga ku-online. Into ezinjengamaveji ziyatholakala easy kuma-supermarket and everything but okunye lokhu okukhanuka kwezinye izinto yabo zikhanuka ukuzithenga online.
Impuphu iyatholakala yini online, lamangqina, amathumbu?
Kutholakala impuphu. Amangqina iyawathola kwezinye izitolo. Ungahamba esitoleni sama-India or even sama-China, uyakwazi ukuthola amangqina and all that stuff.
Izitolo zabantu baseMexico kalilazo yini khona ngapho? Ngoba ngapha eDC kulapho esitola khona amathumbu, amangqina, ulusu, yonke inyakanyaka ongacabanga ngayo.
Ayi, shukuthi-ke kumele ngidrive-ke ngize khona ngapha eDC ngoba ngapha akulalutho olunjalo. Amashopu akhona awekho diversified njengawena khona ngapha I think. Because ngapha bakhethala mostly of ukudla lokho okwabaningi ngokwabelungu, you know, ukudla kwabo abakukhethala mostly. I-diversity yakhona ayikho that much.
Ah, kumele ubuye DC impela nizokuhambisa uye wathola amathumbu.
Okay.
Nxa sesikhangela indaba zesikolo, imisebenzi, wenzani kahle kahle?
Okwamanje ngiyi-home health aide, ngisebenza e-nursing home. Ngisebenzela i-agency, ngisebenza nama-client, ama-patients, ama-seniors mostly. And then esikolo okwamanje ngenza i-web development e-Radgas University yase-New Jersey.
Kuyafundeka?
Kuyazameka. Kuyazameka
kodwa siyabonga mpela.
Ngiyabonga nami.
Nxa sikhangela umumo osekhaya, ungathini ngokwenzakalayo, bathini abangane, bathini abazali nxa ukhuluma labo?
Ah, abantu basekhaya bayakhala kakhulu, ngilo sisi wami osekhaya. Uhlala lengani kunzima kakhulu kuye ukuthi ahlanganise u-A lo-B kunzima kakhulu uyasebenza yena uyikhansela esibhedlela but kunzima uhlale ngokhalayo nje kuphela but nakhona siyazibonela lathi kuma-news ukuthi isimo sakhona siminjani abantu bayadonsa nzima badonsa nzima ekhaya kunzima kakhulu uyazifisa ukuthi ngabe mbe abantu bonke bayasuka kumbe kutshintshe i-government ngoba sikubona kuma-TV la kuma-news ubuhlungu kakhulu especially okwenzakala abantu nezibhedlela abantu bebulawa yimkhuhlane ukuthi beyingakwazi ukuthi i-preventeke makuwukuthi i-government ibilothando lwabantu so kunzima kakhulu ekhaya ngikho lathi okusisileyo vele kodwa but laba abaseleyo yibo sibazwela ubuhlungu
ikusasa lakho kuyini okuloyisayo alubana uthe waqeda izifundo zakho utsho ngokuhlala khonapha kumbule isifiso sokubuyela ekhaya
Angilesifiso sokubuyela ekhaya kakhulu ukuthi makuwukuthi ilizwe lingalunga lolemumo nje utshintshe ekhaya ngiyafisa ukubuyela ekhaya kodwa kwamanje ngoba ngisabhekane lezifundo I'm taking it each day as it comes but the long term goal ngiyafuna ukuyafika ekhaya ngihlale straighting retire
ekhaya bakhona ongathanda ukubabingelela isihlobo labangani
yeah bakhona ngithanda ukubingelela usisi wami uLungile ngithanda ukubingelela uShane ngithanda ukubingelela uMiguel noPrincense noBongi ngiyalithanda kakhulu and ngiyalukhumbula
lo ke bekunguntombazana osakhulayo uBeatrice Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala eNew Jersey khonapha eMelika Izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala eMelika zithi kaziselakho ukuhlaliseka phezu kokuqiniswa kwemithetho yokungena kulelo lizwe okwenziwa ngumongameli Donald Trump. Umnumzana Trump ufuna kwakhiwe umduli ohlukanisa iMelika leMexico ngenjongo yokwenqabela ukufohla mahlayana kwabantu abavelela ngakwele Mexico bengena eMelika ngokungekho emthethweni. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Mzobanzi Ncube oseVirginia.
Ayinto yakho niyayangisa nje yona kakhulu sivile ekuthini uyabona iAmerica ilizwe leliyana elaziwa nje emhlabeni wonke jikelele ukuthi lizwe li big on proponents of democracy uyabona and pushing ama social justice issues manje nxa sokufike sibangeni lesesinje sokuthi igovernment iAmerica isivaliwe lokho kuthi ukuthi abanye abantu abasaholi sebeya nje emsebenzini yabona phela sokunjengeZimbabwe lapho sivile kutshengisa kakhulu ukuthi ama-democracy lala ama-republicans alokudonselana kakhulu sivile and siyabona ama-republicans njengo-president uTrump ukuthi uyabona ukuthi khona yena izinto azisamhambeli kuhle and ngumuntu omisa ikhanda nje kuphela ozama ukuthi khona i-America ibuyele lapha eyayikhona kudala khona le buswa ngamakhiwa nje kuphela njengoba sabona kwaphana kathesi last week kungena laba batsha laba ama-democrats ukuthi it was a very mixed up Congress kulabantu besi-Muslim, gays, abantu abamnyama amanye ama-refugees uyabona ukuthi America has actually quite changed Mr. Nkomo okwenza ukuthi khona la ama-Republicans ama-conservatives bezibona ngani sebezaba civil minority ukuthi sabantu sebezothatha ilizwe labo yona i-America ingasolizwe nje lomuntu ngoba kwakuliganga nje kuphela abantu abezihlayele lapha ngama-native Indians wonke umuntu nje ufike lapha ngesikebhe ngene iganga azingenele ngisingenele ezingenela namhla amakhiwa iwasangafuna ukuthi khona abuya evele Europe lawa ngabe ama-pilgrims bebalekela ama-religious persecution solutions. Namhla sebesala ukuthi abanye abantu bebuye bezongena labo belanda bebalekela i-persecution.
Ukhuluma ngendaba ye-immigration omnumzana Trump ayiqakathekisayo uyabavimba abantu abavelela ngase-South America kubo Mexico kubo Venezuela. La kwamanye amazwe ukuthi bangene eMelika imithetho yakhe le ubona iphatha abantu bonabo kuphela yini kumbe elaba velela ngase Africa labo ogaba savunyelwa ngendlela ekade bevunyelwa ngayo ukuze eMelika ngaphambilini
lokho ku include wonke umuntu Mr. Nkomo ngoba phela awusoze ufake umthetho ozaphomba ukuthi asifuni abantu be South America kuphela uyabona the only reason nje kuphela umemetheke kangaka ukuthi abantu be South America nje especially abe Mexico iba baningi kakhulu kufana nje le South Africa kona phana abantu abaningi nabe Zimbabwe proper so i situation yakho na iyafanana so nxa kusenzwa umthetho umthetho awusoze ube ngowabantu kuphela be Mexico kumbe be South America uvele kuze affecta wonke nje umuntu oyiforeigner
kona ukudonselana phakathi kuka Mongameli Trump lama Democrats lokho ukubona kuphela sokuthena
uyabona phela uTrump yena nguye president so nguye ophete intambo njengomongameli okumele be lozwelo labantu laba kathefi esesisizwa kunje abaholi amapark eAmerica lawa alezisebenzi zonke nje lezi zisebenza khona abasaholi akusela umuntu oklinayo emapark bona amaphepha inqumbi actually abantu bebese bekakela khona lokukakela phansi uTrevor Noah uzowakhuluma izolo wathi America has turned into a country khonoko kwakuthiwe nguTrump ekhuluma ngathi thina ama-Africans
luyeza okhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo ubona izala nkomoni
uyabona ukuthi uSnoop Dogg lapha okuwaphuma la emalangeni efithi uyabunga umuntu onjani ozavotela umuntu ongafuni ukuthi wena ubhadalwe kodwa usiye emsebenzini so kangiboni sibili ukuthi abantu abale ngqondo sibili ezigwanileyo ukuthi uTrump bengambisela embusweni
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika eVirginia. Sejane umuyi ufanya na dove ehamba le jobs combination etabeleke kamnandi lapho esithi yena ekhaya okuziphetha ezekuseni isikhangele ebezihamba phambili inhlanganiso ye-World Food Program ithi siphiwe imali eyizigidi ezinhlanu ngurhulumente weleBhilithane eyokudingela uzulu weZimbabwe olambayo ukudla Solutale inkulumo ohambo lukamongameli yamasoni Mnangagwa emazweni amahlanu ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka utshabalala. Thokazi kwanele okwamanje likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven Eyami mpela veke esiqalisile asidibaneni kuhlelo lunye ohlelo lwekuseni ngomvulo olivalelisayo nguNtungamilinkomo litshone kuhle.